Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba esiphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuLwezi 2023 ngoFibstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhlupho olukhulu yikuthi iUnited Nations ukuthi amandla izaba lawo awokuthi khonokho kwenzakale. Yikho lapho okulomsebenzi khona ngoba iZimbabwe itshengisa ukuba yisikolo.
Abaphikisayo bathi kumele kwenziwe uphenyo lokuhlolisisa udaba lokuthunjwa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change.
Sina ibandla leZANU-PF yithi phela iruling party asinasidingo sokuthi sihlukumeze abantu ngoba sivele sisembusweni.
Abakubandla leZANU-PF bayakusekela lokhu besithi abanasandla ekuthunjweni kwabaphikisayo. Ele-Israel leHamas baqhubekela phambili bekhulula abathunjwayo labanye abavalelwe entilongweni eTel Aviv. Zalethulele zamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Abaphikisayo bathi kumele kwenziwe uphenyo lokuhlolisisa udaba lokuthunjwa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change. Bathi kuyamangalisa ukuba abathumba amalunga e-CCC kababotshwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Amabandla agoqela ele-CCC, ele-Mthwakazi Republic Party lamanye ancoma okwethulwe yinhlanganiso ye-United Nations ethi kumele kwenziwe uphenyo olujulileyo ngesehlakalo lesi. Kodwa abakubandla leZANU-PF Party kabazilutho ngokuthunjwa kwabantu eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Khona kuyinto enhle okuzindaba ezimnandi endlebeni zomuntu owakithi ikakhulu. Kodwa uhlupho olukhulu yikuthi iUnited Nations ukuthi amandla izaba lawo awokuthi khonokho kwenzakale. Yikho lapho okulomsebenzi khona ngoba iZimbabwe itshengisa ukuba yisikolo entweni zona lezi. Kodwa-ke nxa kungenzeka lokho kungasiza kakhulu. Ngoba abantu bazabe bayadisappear kwenzakalani iZimbabwe isaziwa njengelizwe ukuthiwa lililomthetho nxa umuntu ewonile uyabanjwa, labo kababanjwa. Into emangalisayo kakhulu.
Pho-ke nxa iUnited Nations ingasozibe lamandla kumele kwenziweni ngodaba lolu?
Ukuthi okungenzeka babudu ukuthi kungaba yikuphi. Mina ngokucabanga kwami ngicabanga ukuthi abantu vele ngabe uhulumende phela ukuthi limjezise yikuthi nxa kuvotwa kungafana lingamvoteli ngoba amandla nalawa namanya oku-abducta luhlupho lokuthi liyazithola li-half-half abanye besekela into e-wrong abanye bengayisekeli. So yikho kungasiza njalo o-United Nations bona la amazwe basiza kakhulu nxa linalizisukumele elizweni lifuna ukuncediswa uhluphe selilalo sebezongena. Njengoba tesi kubo Israel kwapa labo Hamas nxa sokuliwa yikho lapho abangena khona nxa sokulinyazweni. Nxa kuthule ungathi nje labo bazitshayela amangqetshane bavukele.
Ye nxa sesikhangela-ke uyabona ukuthi abantu bangavele benze njalo bezama ukuthi bavotele amanye amabandla bangali bagongodwa phela lapho bathunjwa khona khonapho asikho lapho oluhlupho khona.
Ye uhlupho lwakhona lukho lapho babuthi okuyinto kwakhona kodwa vele ukuthi kuze kulunge ngiseke angeke kulungiseke ngokuthi abantu bahlale phansi kukhisa sikuze engxenye sikubalwe amavesi kwenziweni akungeke kulungiswe khona lokho. Kumele ukuthi ukuxokozela kube khona okokuthi into leyi ayiqondanga le eyenzakalayo njalo sivumelane singabantu abeZimbabwe ukuthi into le kayiqondanga siyayisukumela ukuthi akumelanga kwenzakala into efana lale. Yikho kungasiza uyabona khathesi nxa sikhuluma ngokhethi iSADC ukuthi bangene babe lamandla sihlezi sithule kulabo bathule amadolo khona bani.
Kodwa-ke phela siyakwazi ukuthi khonokho-ke yikho kwethusa abantu abanye bathi pho kufa umntu akabani angene emgwaqweni enzeni kusalobani anjebona khonapho
ye kulohlupho olukhulu kakhulu ngithi uyabona into engathi is interesting ukuthi lize lona lelo litholakale ngokuthi abantu basukume ukuze libe khona litholakale ngokuthi abantu basukume bavumelane futhi ukuthi lapha asilungiseni okuwrong kumele kulungiswe okwinto khona kodwa iformula yakhona ngeyokuthi abantu bona bahlale phansi bayidecide bavumelane ukuthi hey asenzeni lo ngoba United Nations ukuthi isukume nje ifike kwaphana sithole sokule commission esisebenza angazi imotlante commission leke yalokhu zenziwa lapha ayizange isize isadiki ngoba kuyamele isadiki ibe involved.
UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye esejohannesburg kwalei South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma okudalele ZANU-P F Central Committee.
Uphenyo luyinto eqakathekileyo kakhulu ngoba luyenza ukubana singabi lokucabangela kodwa sibe lokuqinisisa ukubana into eyenzakeleyo iyenzeke ngasizathobani njalo iyenzeke kutheni. Lokhu ngikhulumela ngoba thina ebandla lethu leZANU-P F yithi phela i-ruling party asinasidingo sokuthi sihlukumeze abantu ngoba sivele sisembusweni njalo futhi ungawukhangela akulasidingo ukuthi sincanga ngathi awumbe sifuna ukuhlukumeza sibili sesingahlukumeza abantu abanjengomunye okukhulunywa ngaye lowo obengaziwa izolo kodwa namhlanje sevuke saziwa ngemva kokuthunjwa lokubulawa sisaziwa kanti nxa kuvele kufuna ukwenzakala izinto sibe yenzakalayo indaba okungenzakali emabizweni avele esaziwa edumile njalo elo hlonzi ku-opposition politics ubona phela ababizakalo nyabochamisa bona omahere ostalo sowendi labobantu bani o kungabe kususenziwa emuntwini vele obengaziwa izolo obengela any effect at all abe nguye osethunjiwe wasebulawa yikho ngisithi mina uphenyo luyadingakala ukubana sibone ukuthi kanti vele kusani kuvela ngaphi ngoba akuveli ngithi lathi kuyasingcolisa sesikhathele ngokuhlala sinindwa udaka ngento esingaziyo ukuthi kuyohlala kuthi ezanu-P F isidumba abantu isibulela abantu siyenze lokhu nalokhu angiyobona inkinga ekhona ukuthi nxa kusenzakala izinto lezi ziyenzakala kungabi lokufakazi ukuthi umuntu akhona ngoba ngabe sikhuma ngokuthi nangumuntu lowo ngiyothumbileyo kanti indaba lingambophi uthuma umile laphana kumbe umthembo uDube nangu simbonile ngiyothombileyo
ye kodwa kulomunye ozithetha ividiyo esethunjwa ngumuntu ophume kuvidiyo yangikhona le lokhu engakabojwa kuzekube lamhlanje antiabantu ngani uyahlupha khona kugoleti
ividiyo yana ethatha emthembo ayitshengisa ubana uhamba njani kutheni yabona mina kimi kwesikhathi ngibonicele bona ngathi for sure nxa abantu besithi kona ngokwe-state management enxa mhlawumbe kuyabe kuliqiniso uyithethe njani ugijima kutheni njalo i-connection yangkhona imi njani ngoba phela into ke ifuna ubufakazi obupheleleyo uyakwazi ukundithatha mina ividiyo ngizigijimela kumbe ngizibambela ubhobha mngane ubusufaka ku-social media uthi nangu uthuba uyagijimisa lapho ufuna ukundithumba kukanti uthuba ebekushuti ngilenzi le kumbe beseplazini lake zingela le kumbe besenza whatever kwenzayo kumbe kuvele uthuma lemvumo yokubana ebethwele kuroba kodwa bezofaka ividiyo lama-afori e-shopping lawa uthi ukhanye ngatombeta ikoze yikho sithi kona uphenyo luqakathekile luyadingakala even olu independent civil luyafunakala ukubana sibone kati bona laba bantu abakwenzayo bakwenza ngaliphi ngoba hayi akuveli kithi nxa kulo munye omunye wethu okwenzayo wenza ukuganga.
UMnumzana Joseph Juma ukubandla leZANU-P F njalo okudale leCentral Committee siphoqe laye ekobulawayo. Omunye wabathunjwayo ngumuyi umfundisi Tafumane Masaya owabulawa ngabacatshangelwa ukuba basekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uhulumende uyakuphika lokhu. Incwadi ezilwela ilungelo likaZulu labafundisi abathiyeneyo bathi kumele ele-Israyeli leHamas bebeke phansi izikhali okwesikhathi eside hathi kwensukwana njengalokhu abavumelana ngakho ngeviki ephelileyo okokuphetha udaba lwabo kusasa. IHamas namhla ikhulule abathunjwa ngomfumfu kwathi njalo ele-Israyeli lasusa entilongweni ababotshelwa ukulwisana labezomvikela belizwe leli. abezindaba abe Reuters babika ukuba uHamas ikhulule abantu abafika phose amajumi amabili 17 njalo ele Israel lenze okufanayo. Zokhululwe abatsha labesifazana kumacele omabili. IHamas ike yama kancane ukukhulula abadabuka kwele Israel izolo isithi ilizwe leli lenze okungekho phansi kwesivumelwano abesilubelane ngeviki ephelileyo. Abakhululwe namhla bagoqela isizalwane sakwele Melika u-Abigail Eden oleminyaka emine. Kambe kumele lubanjwe njani udaba lolu? Ake sizwe umfundisi Siphetho Dube we-Brethren in Christ Church ekhuluma ngokukhumisana umlotha phakathi kwele Israel leHamas.
Lokhana ngikubona kuyinto enhle ukuthi nxa betshintshana izibotsha zabo lezi ezikhona kwakhathesi zingatshintshana, akubeke izikhali phansi, kukhulunyiswane, kukhulunyiswane umlotha. Ukufa kwabantu wasonto enhle izwino yedwa baningi kakhulu, akukhulunyiswane laba amazwe omhlaba o-United Nations lala ama-Arab countries kababakhulumise, kungabi lo mcabango wokuthi iqhubeke iye phambili.
Ye, kanye ngazani khonoku kubeka phansi izikhali ngokwensuku ezine? Insuku zangkhona ziphutha kusasa ke ziyagqitshwa khonapho. Ufisa ukuthi kuyiwa phambili kumele benzeni ngaphandle kokukhulumisana umlotha? Okunye kumele kwenziwe kuyini njengomfundisi Sibili?
Ye, ukukhulumisana umlotha laba abe Israel through United Nations lalaba ama-Arab countries. Ama-Arab countries kakungabi lomunye ocabanga ukuthi ngasithi kube lokuthula abambe omunye izandla omunye aphiwe iy'nduku zokutshaya. Wonke umuntu kabanjwe kuthiwe khona asikhulumisane umlotha, asibeke izikhali, akungaliwa ngoba umhlabathi wonke lo esikiwo loba laba mama sibephambanisile. Ukuphambanisa komunye kakukwenza ukuthi wena la umlande uye kulwa laye. Akube le ndlela yokukhulumisana kube lokuthula, ngoba ukuthula kubiswa ngokuthi omunye encane angabiseli. Kodwa-ke nxa sekubi lokubuyiselana sokusenza ukulwa kwakhona kungani.
Ye, singathi-ke nxa sesikhangele kodwa ukuthunjwa kwabantwana labogogo labokhulu, kambe akwephula inhliziyo khonokho njalo lokubhonjwa khona ngale eGaza akubulala inhliziyo khonokho?
Kuyabulala inhliziyo. Ake sikhangele ku-Israel bangaki abathunjiweyo, bangaki asebebulewe. Nginanzelela ukuthi abathunjiweyo abe-Israel balutshwane kulala idamage esiyenziwe i-Israel ngapha kuGaza kubesizala laba be-Hamas.
Umfundisi Siphetho Dube ukubandla le-Brethren in Christ Church besixoxa laye ekobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Sierra Leone lithi kulamasotsha azame ukuthuthuna iintambo zombuso namhla ahlasele inkamba enkulu yebutho edolobheni le-Freetown. Umongameli Julius Maada Bio wethule umbiko enkundleni ye-X othi abantu laba babehlulwe ibutho lakhe. Ipolisa lakwele Melika elabulala umnumzana George Floyd ligwazwe ngomunye ovalelwe entilongweni eTucson esabelweni se-Arizona. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuthi ugwazwe kabuhlungu njalo usesibhedlela. Soke isikhathi sezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa ngezembatho zamasiko. Kambe kuyavunyelwa yini ukuthi abantu bagqoke amabhetshu lemisisi lokunye-ke? Ye, ake sizwe-ke ubaba uNgwenya. Lapha sikhuluma ngobaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. UNgwenya lapho ukhuluma ngokwethulwa ngomunye ubaba kustudio 7 esithi akumelanga abantu begqoke amabhetshu emcimbini onjengalwana bawezegadade. Khonokho ke uthi akulunganga. Kodwa ke asizweni ke uthi ubaba uNgwenya uthini.
Kunensizwa lapha eke yafaka i-voice note emsakazweni wenu lapha ikhuluma ngento eyenzeka egadade. Ithi yona ayiphathekanga kahle, ngicathekabe futhi ngenkulumo yalendoda. Ithi uma isichaza ithi yona kunabantu laphayana ababevunule amabhetshu. athi yena entabazinduna laphana abantu ababazalayo bazoba yini uma abantu bezobuya behamba nqunu echo ukuthi ngoba kokulabantu abavunulile laphana amabhejo nokuyinto eyisimangaliso nxa akusekhona abantu bakithi abaseyisa imvunulo eyayigqokwa ngokhokho bethu impilo yabo yonke athi yena bahambaze thina siyawavunula amabhejo sibe bahle awubheke nje kwaZulu ubhekele elokuzeni emalawi laphana kumangoni ubheke laphana eZambia kumangoni bayavunula nje akekho sike simuze ukuthi bahamba nqunu lokho kukodwa babuduke kunikeza inselelo ukuthi ngiyacela njengoba futhi lento yakhulunywa lapha emsakazweni wakho ukuthi ngempela ke sivunyele ukuthi sifundise abantu ngamasiko ethu ngoba ngishona laba abangama-Christian abangama-Christian uma ungabheka ngokweBhayibheli uAdam noEva ma basebonile uNkulunkulu kuthiwa wabenzela ama-garments esebenzisa isikhumba sesilwane therefore kusobala ukuthi umuntu oqala emhlabeni eqala ukugqoka wagqoka isikhumba sesilwane kumbe ngithi senyamazana ngemva kwamahlamvu labo abagqokile kwaba yinto impela eqhubekayo kwaze kwathi abantu nxa sebedevelopha ke baqala ukwenza into efana nabo lokuzeni nabo ama-cloth lawo labo cotton lawo kodwa ke kwaqala ngesikhumba uma uzobheka indoda eyayisondelana noNkulunkulu kakhulu enamandla ethiwa nguJohn the Baptist leya ndoda leyana the Baptist le ndoda yayigqoka ingubo yekamelo okhuma ngokusoka kuthi egqoka wona amabheju kodwa akekho umuntu ombiza ngokuthi wayenqunu so siyacela ngempela ukuthi ngelinanga ke kukhuzwe khona lokho abantu bakithi bakuqaphele ukuthi imvunulo esigqoka kulezi nsuku into eyeza nezinye izizwe esayibolekayo akuyona yethu ngakho ke nxa abantu bakithi bevunule ngokwesintu bekhumbula ukhokho babo akungabi bikho abantu abazothi bona abantu bahamba nqunu hayi akuvunyelwa lokho bafowethu
siphinde saxoxa njalo lo nkosikazi Siphilisiwe Dube laye uyingcwethi kwezamasiko esintu kodwa ke yena usekela kakhulu ukholo lwesiKristu
Ngokubona kwami loludaba lokuthi intombi sezigqoka okuveza amavele lamathangazi luyaphambana nesiko lamaNdebele ngoba luveza ukungahloniphi njengomntwana oyintombi lokuzehlisa isithunzi lenhlonipho isithunzi sakho kanye lemuli lapha osuka khona kusuka abantu beyikhangelele phansi ngoba sikhule sifundiswa ukuthi amathangazi lamavele izinto ezingahanjiswa kumphakathi ngoba kuyabe kugcwele abadala abahlonipheka kakhulu ogoqela izinduna abaphathi besigaba labanye nje abaphathi belizwe so ukuthuthe wena umntwana oyintombi uveze amavele usuka ukwehlise isithunzi sakho kakhulu sinendima okumele sidlale kakhulu njengabazali ekufundiseni abantwana bethu usuku lwethu lokugqoka emaNdebeleni ngoba kokuvele ukukhanya lapho kubuthene umphakathi ogogo babethi bangakubona lapho ungagqokanga kahle ubone sebesukuma bekubizela eceleni ubana kawugqokanga kahle bekhiphe izintandela zabo ubone sebekuthandela okutshengisela ukuthi babetshengisela ukuhlonipha ngoba uzabe uzahlala njani sokufika isikhathi sokuthi uhlale uzahlala njani kumphakathi abantu bonke bazabe sebekhangele wena phakathi komphakathi wena mntwana oyintombazane so kuqakathekile kakhulu mina ngokubona kwami ukuthi amavele amathangazi izinto okungamelanga siziveze izinto okumele umntwana oyintombazana ekufihle ngoba vele sikwazi ukubana esukweni lethu kuyimfihlo enkulu kakhulu
yelo ke unkosikazi Siphilisiwe Dube ingcwethi kwezamasiko esintu usekela njalo ukholo lwesiKristu siyabezwa lapho ukuthi abacala bathini wena ke uthini ngodaba lolu
owangusenziwe manje sigcina masiko wethu owangusenziwe
okwamanje sibe sizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli inkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisifanda Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusishwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhla ngifuna sikhangele indaba eqakathekileyo, indaba yokuba ngumuntu olokubonga ngaso sonke isikhathi. Ngizabala ku Luke chapter 17 iverse ka 15. Omunye wabo wathi ngokubona ukuba usesilile waphenduka edumisa uNkulunkulu ngelizwe elikhulu. Wazilahla phansi ezinyaweni zika Jesu wambonga, yena wayengumSamaria. Lapha sikhangele udaba uJesu esilisa abalitshumi abalobulephero. Sihlangana laye kuLuke ichapter ka 17 ngeqedwe kuyibala. Singaya kubo verse 11 usiya phansi. Uzafumana ukuthi ngaleso sikhathi uJesu wahlangana labo eJerusalem, laba babelobulephero. Abanye babengamaJuda, omunye oyedwa nguye ke owayengumSamaria. Siyakwazi ukuba ngaleso sikhathi nxa wawulobulephero wawungavumeli ukuba phakathi kwabantu. Isilephero umkhuhlane owawungayelaphekiyo, wawumkhuhlane owawusesatshwa ngumuntu wonke ngenxa yokuthi wawukudla umzimba wakho. Qamula izandla, udle isandla siqamuke, udle yonke into, njalo be ube ngumuntu ongakwanisiyo ukuba nemizwa ukuthi nxa ubamba kumbe into etshisayo uyabungezwa ukuthi uyatsha. Ngakho-ke ukuphiliswa kwalapha kwakuyinto eqakathekileyo kakhulu, ngoba ngabantu abasebelahliwe, sebelahlelwe ngaphandle ukuthi nje sumelele ukufa ungaphandle kwedolobho. Ngakho nxa uJesu ehlangana labo ebelapha, kwakuyinto eyayiyisimanga kibo, njalo kuyinto eyayiguqula impilo zabo, ukufanana njengomuntu osuse kufeni eseseyakufa elethe kuphileni. UJesu manje uyamangala lapho ukuthi esenza isimanga esinjalo, esebatshelela abantu hambani liyezitshengisa kumpriest. Baphila bonke, basilisa ubulephero baphela. Uyedwa kuphela owaphenduka kuye wazombonga ngalesi simanga esasesenzakele empilweni yakhe. Lowo muntu wayengumSamaria njalo engasomJuda. Ngakho uJesu amangala ukuthi kambe labana abanye-ke abasilileyo indaba bengabuyanga ukuzombonga. Wananzelela ukuthi laba abanye babe lenhliziyo yokungaboni, babe nenhliziyo eyokuthi bona hayi loba esenzele lokhu asilandaba lakho, kodwa uyedwa kuphela owaba lenhliziyo yokuthi impilo yami isiguqulwe ngumuntu lo, yekela ngibuyele ngiyebonga. Isikhathi esiningi abantu abaningi abadinga usizo, ukusizwa, balutshwana abantu ababa nenhliziyo eyokubonga emuntwini lo obancedileyo. Abanye umuntu uhamba elenhliziyo yokuthi avele bekumele ancedise. Ngiyananzelele kumbe kusemabandleni lapho okuyabe kusizwa khona abantu abaswelayo. Isikhathi esiningi abantu benze yonke into, kudinga ukudla kumbe kudinga lokho okudingakalayo kwenzela ukuthi umuntu lo asizakale. Kodwa uyananzelela ukuthi umuntu lo sesizwe libandla kumbe sencediswe izimuli kumbe ngabanye abantu, uyakwanisa ukuthi asuke nje asihambele engabonganga. Lokhu kuba ngumkhuba ezintweni zonke umuntu acine esezenza. Namhlanje isikhuthazo engilaso ukuthi akucabange ebantwini bonke abakusiza empilweni. Kambe uyakuthole yini isikhathi sokuyababonga? Siqalise kubazali bethu, njalo siyekhangela emabandleni abafundisi abasigcinayo besithumayeza. Kumbe kungabe ungababalisi bakho abakufundisa esikolo, akumcabange lowo muntu ukuthole ithuba lokuyambonga.
Kuyibhethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba Nkulunkulu osezulwini, siyabonga ngesipho sempilo, siyabonga ngesipho sikaJesu ukuba abe ngumhlatshelo, ukuba ngaye sikwanise ukubuyiselana nawe. Siyabonga Baba ukuthethelelwa izono egama likaJesu, siyathandaza. Amen. Asihlangane njalo balaleli bami ngevikelizayo. INkosi libusise.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisfanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo. Sike size zabatsha silotabo kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhla sixoxa lomnumzana Prince Shaba ongu councillor ka ward 5 ewange local board engowebandla le triple sim
umsebenzi owepolitiki engingakutsho nje ngamafitshane ukuthi siwujoyine through abantu kade bewenza esihlala labo emphakathini wethu esabe sihlala kiwo mina njengosakhulayo bengilinked ebantwini nje kade besenza okwepolitiki so ngayenza integration yiwo abantu nabo kade ngidlala labo nje abade besenza okwepolitiki okwesikhathi eside awusiyo ukuthi ama seasoned politician awe MTC it was MTC then we were together I once worked at the office MTC doing the technical work konapho senza ezasebenza singabakhulayo so we integrated to politics through exposure nalana.
Yes, siyabona ukuthi lapha umsebenzi wezombusazwe eZimbabwe awuso umsebenzi olula yikuyini okukupha amandla ukuthi laloba kunzima uqhubekele phambili nje laphana uzinikela kulo msebenzi
umelana lawe baba umsebenzi wepolitiki eZimbabwe awukho lula especially opposing iZANU-PF is not easy and thina we have been trained or we have been elevated to this position esiyo namhla through umsebenzi wethu esiwenzayo nje ku community yethu through ama civic society groups esasijoyinile through ukuzinikela esikwenzileyo for change seeing our communities grow seeing our communities being better we've been entweni leyi ngokuzinikela okukakhulu and we've been in the student activism senza siphikisana lento ezimbi ezenzakalayo elizweni lethu so sizinikele and sizohlala sizinikele njengabatsha ukuthi sibe le mpilo elemtuthuko phakathi sibe le lizwe eliyasisukumisela phezulu njengabatsha now we believe
ukhula wake waba yini esikolo kumbe kwezinye indawo kubukhokheli kumbe hathi lokhu into oyiqale usukhulile usuqedile nje esikolo lapha
esikolo ngisho ukuthi especially secondary education at lase college secondary education we in the pressure groups esikolo pushing for rights zama students
siyabonga kakhulu ke Daboka Ncube ngakhonoko ke osethulela khona sesikhangele amafitshane ezemidlalo siyabona ke ukuthi ifike emaphethelweni namhla imidlalo yePremier Soccer League iqembu leHighlanders linqobe elengezi Platinum 1-0 kwathi eleCapes United linqobe eleRentals 3-1 iwange FC leChicken Inn zibe nguthiki lobhanqa 0-0 ingezi Platinum yiyo ethethe isicoco sePremier Soccer League Championship kolunye njalo udaba oqhajeke kakhulu iqembu leinsimbi zezwane lithole isicoco sePeople's Choice Award kumcimbi weBulawayo Arts Awards izolo kusihlwa iqembu leli lithole imoda yohlobo lweBMW kanye nazano Prema bathabe kakhulu lamhlanje njalo bejabula isuku lonke kuje kolunye njalo umsakazi olodumo eza Jesus Banda laye uthole isicoco se-honorary award kulandela imisebenzi ayenzela uZulu lokusekela abaculi lokunye yezulu kandaba singakaphethi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele ezinye ebesilazo abaphikisayo bathi kumele kwenziwe uphenyo lokuhlolisisa udaba lokuthunjwa kwamalunga ebandla The Citizens Coalition for Change. Abakubandla leZANU-PF bayakusekela lokho besithi kabalasandla ekuthunjweni kwabaphikisayo. Ele Israel le Hamas baqhubekela phambili bekhulula abathunjwayo labanye abavalelwe entilongweni eTel Aviv. Sesiyafika ke emaphethelweni ohlelo lwethu lingakhohlwa ke uma lifuna ukusixhuma lisixhume kustudio 7@voanews.com. Olubalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uKips Dube lilale zulukandaba.